So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Azomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le MDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani liqinile seliphumile manje akula ongabe esesele ukumangala ukuthi ilize liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lweRTGS dollars qhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa ledollar leMelika.
Asazi ukuthi rate iza kufika ngapi. Ukhisimuthisa ukuhla engxe 1 is 100, asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqakathekiswa ezikolo, namhlanje siqhubeka sixoxa lomnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuziwayo umuntu sehulungu lephezulu emashona lenziwe kusiza ngapha ukuthi ngoyo kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo emashona lenziwe. Sizana kanje sithi emashona lenziwe aphelela lempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla leMDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe, lo mnumzana Elias Muzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla leMDC uChamisa ulamandla ukukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano weCongress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha uhlanganisela uAdvocate Mahere ongusekretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president ukomitshe usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah. Kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union ezinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambrani confidence ekulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nayo uhulumende elimncedise ukuthi ilizwe liphumelele sekakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabelayo lokho kwenziwe President Chamisa xa sikhangela amabizo lawa awafake ezikhundleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezulu kwalokho, ungathini nga leyo mbono?
Akulazikhundla eziphezulu kwezinye kubandla le MDC. UPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo lemisebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, mbona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba umsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi uPresident Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubeka ilizwe silise phambili, sincedisane lezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ese-London. Ngameli Emerson Mnangagwa okole Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle lelemelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende welemelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, uMthulincube ukhuluma okunye ukuthi how will they provide a solution. So asazi ukuthi rate iza kufika ngaphi. Ikhisimusi sizakudla engxe 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, baya belokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So I trying to lose a value. I'm RTGS lower. The other matter cause a lack of confidence. As you can see, I'm a policymakers were too. But in Jama policy every month. So I will have certainty who market. 1 month, bad still would I our late currency enja. Next month, seven chingire. Zimbabwe is getting a new currency. So I would have all confidence ukuthi what will happen from 1 month to the next month with the current policymakers as love. So into lazy combined they are undermining the currency yet. Equal bona loki siwa. So no mabenga let currency enja is a land the same process as this one and previous currencies before this as was amileyo.
Uhulumende uthi inflation isifike ku 97.85%. Oke waba ngumphathi ntambo ezemali umnumzana Tendai Biti uthi inflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank ingcwethi kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga la wakhulumela ngoba it depends ngema calculations akho and all these individuals basebenzisa ama methodology atshiyeneyo. IRBZ ile methodology yayo. Which is what produces ama figures law of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifiga ngiyakhangela stratini uthi yini okwenzakalayo ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakujengisa price inflation uthi ihamba njani and from there you can also see le rate let uthi lichinja njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than 97%
leave. Hello, umnumzana Kelvin Manduna, ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze PhD eHoward University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Iningi lezalane zeZimbabwe eselihlala kwele Bilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ukwenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnumzana Themba Jo omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBritane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele Bilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana babili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje ungayisibo bonke abacela uphepheli abahlukunyezwayo inengi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ubunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu wabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngaya kwale UK. Bangifike UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi. Bengizoba nje into or bebezothiwa bendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli so babona ngathi nampa sebesiza. Sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo wabacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela i-Natfarm umnumzana Newman Madzikwa utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo umnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zabalaleli bethu. Lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza ukuthenga i-foreign currency iqotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuze afundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
Studio 7 wasakazi nyabingelela sicela ukuthi nathi uma sifakile phela ama-recordings ethu bantu enkosi lowavule ngoba lowavule siyafaka lezithule sebe silalele kodwa singawezwa egalo. Nengumandla enkosi ngkwele eBotswana nangithesha ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje kube le mali yakithi nje kumbe nxa yokuthi umungamelika akwanisa abeke intambo phansi anikeza abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe esitezi khona kwele Botswana kunzima ayisukuthi kulula seze kwana ayibonakali bonakala nzima uma uthi sasebenza subaleka futhi.
Sanibonani bantu bakithi ninjani nonke? Hayi bantu bakithi sibonile izwe eliyoka lishona liziya phansi bantu bakithi. Hayi izimbabwe akuna kuphika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo bantu bakithi, Inanga kwa ngeke siti ngumonga mele ngoba ungole kwa yena okokuqala, ungolile kwa yena ulisela ungumbulali. So ilizwe lizwe nobubelo kanjani yena inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono. Manje okokuqala nguye umbulali. So into enjalo bantu bakithi iba nzima kakhulu. And into yokuqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-richile abantu bezanu-P_F laba and batshontshela batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke bayihuquluze yonke bayifake endlini zabo. Hhayi mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani laba, bazalwa ngubani. Abantu baze befane konke kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi zibangekuphi manje, ilizwe liyatshona lele. Bona baphika badayi manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala litshona lesiya phansi stilibelokabebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu baya bayinyanya vele abafuna abantu abantu babanyanya babazonda okugawulela bochuma labo siyalinyanya madoda. Loba libhizi livule imilomo lenuka njengenyoka la siyalizonda madoda silithande ngendlela ukuthi likhulume into ezela ngqondo emphakathini. Lifundisane ingane litshontsha abantwana lithi bekuphi bekhulele kuphi abantwabenu. Abantu bangcono ngoba vele bafulaya bahamba phezulu njengenyoni. Itabethu bayekuphi madoda? Azi inhliziyo zethu zibuhlungu ngicwayeka abasithukani siyabonga abalaleli. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle. Uchuma licabaye kahle likhulume into lengqondo madoda. Selikhulile siyabonga abalaleli banithanda lonke nithanda lonke emahlabezulu.
Hayi thina sibe nokuba ngconywana kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani zilele kanjani zishone kanjani. Into esenza sibe siloku sibhizi sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu mawuzele kuyahela mpela ukuthi esh manje sisi bethu kuna magesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sithi sidla phansi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hayi sithole nzima abantu bakithi loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa ngelinyanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele asinandaba nathi siyaziphandela apa bafowethu bashonele egangeni. Suka kuzisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into sisicothela izulu.
Wasalabanani balaleli nabasakazi ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owasemanama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa okuyimbali evele ifihliwe yavele yafihlwa ukuthi ingayazakali ingabi khona ingasakazwa noma yikuphi komsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga u-Studio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abavekuvuyo kuviyo nezipra nezaphu. Ngithi qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lothi nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo sixoxa lohalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
so abantu bebizwe lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bemathelele ngisawo sosilindiza la ku-JZ Mall akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo umntanga enhlono so bebizwe lonke bezilabantu kuzapha zange kube yinto kusona iyangancane nomhluko ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo kuni sehurungulo phezulu emashonalendi wethu kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonalendi wethu zangakanye sike emashonalendi wethu aphelela kempumala so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kazangibe yinto emathekezenti yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebheleland njalo ilokhu libandla lemathebheleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonalini bazame ukucitsha ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye of course ukuthi abantu bemathebeleni bebaningi kuthi ngoba babequma lapha besiye ezambia bequma ifolo bebebaningi njengeziquka-lekelelo kodwa-ke labemashonalini babebaningi tozekusent ukuthi unongwe ngalwana abagwena beningi ikhomanda ye-army bathenga izip and baningi abanye bayengichifo staff uzipra ngiyamkhohlwa lubawayengwemashonal so abantu abaningi abezitra top levels abevele emasukeni babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni bebatshayele ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzaphu abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonalend wethu ababebezie lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonalend izaphu iqine emathebeleni ayisiko iqiniso lakhona ngoba kudala thina esasisakhula siyizaphu sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zaphu evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonalend isiza ngapha kobulawayo ngithe yaza weramba unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uzumdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisaza zibawu umuntu owenziyisa zabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba inkomo owaphuma ebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinifaza zibawu kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala endlando kweminyaka ngokalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu babefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisaza zimbawu
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani indlebe isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kule mbono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa ngo-6:30 ekuseni.